Soluphehle ukufuthelana okukhulu kubandla lezanuPF udaba lwamazwi agcwele enkundleni zokuxhumana abikwa engakasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana Wicknell Chivayo lapho azwakala ezitshaya khona isifuba esithi uthola amakhontilaha abhadala izigidi lezigidi zamadola eMelika kuhulumende ngoba ebambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamathomu. Kumbiko lo we-odiyo uChivayo uziqhenya njalo ngokuthi uMnangagwa umenza umntanakhe ngokunjalo uthi ukhomba ngophakathi. Iziphathamandla zezanuPF eziningi zithi uChivayo kumele athathelwe amanyathelo ngoba etshengise ukudelela uMnangagwa. Kodwa yena uChivayo uyakulandula esithi kayisuye okhulumayo ku-odiyo le. Sixoxe lelunga lezanuPF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela lokhu kungabe kwenziwe izitha zikaChivayo.
Okwakuqala babankomo engakutsho yikuthi uChivayo usekhulumile wathi ayisuye lwana okhulumelana amazwi. Kukhona kathesi kwezinsuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Mbona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokhu. Abakhona abanye ebandleni abangathokoziyo ngokuba seduzane kwaChivayo lomongameli. Abantu bethu lapha kakhulu ungangani uyasondela duzane lomongameli susiba ngumuntu wokuthi wasokumeleke kukhulunywa into ezimbi ubunjelwe lokhu lalokhu. Angiboni into embi ngokuthi uChivayo njengomuntu omutsha ophumeleleyo usemabhizimisi esondele duzane lomongameli umongameli welizwe. Kumele umongameli welizwe kumele esondeleleke phela. Kodwa ke abanye sebekuthatha njengokuthi hey uChivayo uyehlisa umongameli izinga lani lani okunje sebemkhulumela lokuthi uthi uChivayo ukhulume wathi yizinto abazibonayo bese besithi babumbe ukukhuluma. Ukhulumile uGeorge Jaramba wathi hayi akuphumi kuChivayo lokhu. UChivayo la esekhulumile inkomo abantu bunje bangakuthatha bekubumbele enye indaba ngokuthi kuthiwa ngokukhulumileyo belezi zathu zabo. Bazama ukususa uChivayo duzane lomongameli ngendlela zonke.
Siyakhumbula ukuba ibutho lasusa uMongameli Mgabe embusweni lisithi wayesezigombolozele ngamasela lezigilamkhuba abantu ababe huquluza bentshontsha inotho yeZimbabwe. Abanye bathi uMnangagwa usesenza khona xathu okwakusenziwa nguMgabe ngokuzigombolozela ngabantu abafana laboChivayo. Ungathini ngalokho?
Akulanto embi. Njalo kanti uChivayo kanti inkomo ngathi icala lakhe yilipi njoba kanti wahamba phela emakhoti bemethisa amacala amakhoti amclear. So kumele ke uChivayo ebe ngumuntu omubi ukuthi kasamela ngasondela duzane lomongameli ukuthi kutheni? Ukuthi kutheni inkomo? Kambe umuntu onjana nxa edinga la amathuba ukuthi aphumelele ahambe. Nampana abantu abantu abatsha emazweni amanye athuthukileyo lana. Antanga abanjengabo uChivayo ngamabillionaire, ngamamillionaire. Amathuba kabe khona kambe kathi kungaba labanye abaphumeleleyo sokumele bebe ngabantu ababi abangamelanga basondele duzane nomongameli abasebengabamba umongameli bamenzisa izinto abazifuna. Kambe umfana omncane onjengoChivayo kambe ngayenzisa njani umongameli izinto angazifuniyo?
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezanuPF ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7. Sixoxe njalo lelunga leTriple C umnumzana Siden Chiroza.
Silokucabangela lathi ukuthi uChivayo engabe engumuntu osebenze lana laye umnumzana uEmmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ngoba imali yeGwanda eyayimele ilungise ama-solar project yaphongululoba mahla ya kodwa sinasikwazi ukuthi sile anti-corruption commission lapha ezweni. Okunye sikwaziyo thina ikuthi uMnangagwa wakhuluma yena wathi ngasoze avumele ukuthi kube lokuqili nxa yena ebusa. Lokhu akutsho ngomnyaka ka-2017 ethatha umbuso ngemva kokuhluthunela uRobert Mugabe. Wakutsho uMnangagwa ukuthi kasoze avume ukuthi kube le-corruption. Kodwa thina siyazi ukuthi uChivayo imali yeGwanda kayizange ihambe ngendlela esithabisa uZulu. Noma nje imthethandaba yambona engumuntu omsulwa kodwa akuzange kusithabise thina njengabantwana beZimbabwe ngoba kwakhanya ukuthi imali eningi yalahleka ayizange isebenze ukuletha leyo sola esasiyikhangelele.
UChivayo uyakulandula ukuthi nguye okhulumayo ku-odiyo esenkundleni zokuxhumana uthi lawo mazwi akhandwe yizitha zakhe. kungaba njalo yini?
Kulezi insuku ku technology yamanje ethiwa artificial intelligence, kuke kwaba leyinye itechnology eyasetshenziswa kudaba luka Joyce Mujuru, bemgcona u Joyce Mujuru, kwayotholakala kukhishwa izintatheli izindaba ukuthi u Joyce Mujuru babemqambela amanga. Njalo kukhona umzekeliso okhona ukuthi owayengumongameli we America u Donald Trump ube le audio yakhe lapho azwakala khona ekhuluma esithi usebenza lamabandla aphikisayo lapha eZimbabwe, ibi audio eyokuzikhandela kusetshenziswa leyo artificial intelligence. So yes, angaza ke sithi lokhu akwenzakali, kodwa phela iqinisa ngelokuthi imali azigqutshelwa yena uChivayo zimele zikhangele ukuthi zisebenzile yini.
Umnumzana Student Rosa lilunga le Triple Sim.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.